nxa ehamba vele siyadingamafutha kodwa amafutha vele athengwa ngabantu abavele bele makhampani abo bodwa angiboni kungangenceda lutho ngoba vele iqatar akula lutho olukhona ngaphandle kwamafutha aso industrial nation sombona ngathi vele asuze kuncede lutho nje i-public relations le
kodwa-ke ubudlelwano kuphela-ke
ubudlelwane buqakathekile ngoba ama-arabs bayathanda ukuvakasha emazweni into nje singathi khona nxa bengabe bejabulela into abayinikwayo izimbabwe kukhona o-victoria falls o-wange national park kodwa singazi ukuthi vele njengomuntu ovele belokhu ehambahamba asikazi sizi ukuthi kulento eqondakalayo ephumayo kodwa amazwe ama-arab njengoba elamafutha belezimali okungadoswadozeni khonokho okungconwano
simbonile njalo ebhodabhoda kwamanye amazwe ubona ingani khona kulo mthelela omuhle yini
into ekhona yokuthi ukuhamba emazweni akuncedi lutho nxa omumo wekhaya owawuthuthukisa amabhizinesi ungakalungisiswa imithetho yakhona bakhuluma ngayo nje kodwa ungazinambelele into zamahhoteli ezizivakashi intengo yakhona ilokhu iphecheya ilokhu iphezulu imithetho yakhona ye-immigration ilokhu ilukhuni akukalungise kuhle lokuthatha nje imali oyabe uyenzile ebhizinesi uyiphumisa ngaphandle kwelizwe imali yakhona iyahlupha ukuyiphumisa ukungenisa imali yakho nuzizizo ungathengisa iy'mpahla zakho lapho uthuzize imali eyohambisa ngaphandle kwelizwe so umumo wakhona bakhuluma nje ngakho nje omnangakwa kodwa akuwalungi kahle
kodwa khona elizweni-ke kukhona yini impawu ezikhomba ukuthi kungabe kulo mahluko na
nxa uvele ukhangele into zenjanji imigwaqo amagesi imithelo esingathi i-corporation i-corporate tax imithetho eqondisa ukuchathwa kwabantu ama-labour laws lokho sithandekile akukantshintshi akulanto eguqukileyo okutshintshayo nje singathi khona ngesikhiwa i-mentality yabantu abantu nje bayakhangelela ama-expectations akhona kodwa on the ground dade akulanto entshintshileyo yikho kuzahlupha ukuthi ahuge abantu bamabhizinisi ukuthi bazofaka izimali zabo lapho